Hayi, silokudana kakhulu ngoba umongameli we-Citizens Coalition for Change, u-advocate Nelson Chamisa, ngesenelisanga ukufika kontuthu ziyathunqa ngenxa yokuthi abantu bebehlukuluzwa amapholisa sebelokhu bebuziswa imbuze engapheliyo ngohambo lwakhe.
Wona umumo unjani lapho nxa ndidinga usekelo?
Inketha le nkulumane siyalisi ukuthi sibe lama roadshow nxa isithi ama roadshow ngisho ukuthi khona kuyani okwenziwayo ukutshengisela esiyake sikwenze ukuthi imota ziyabe zilandelana zitshengisela kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi be-register ukuvota lokukhuthaza abantu ukuthi bevotele ibandla lethu. Lokhu amapholisa asalisile kusitsho ukuthi sesiyehluleka-ke ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi besivotele. Sibona kuyikwephula kwamalungelo oluntu. Section 208(1)(c) omthetho weZimbabwe awuvumi ukuthi amapholisa asalise ukwenza umsebenzi esiwumele esiwenze njengebandla eliphikisayo. Enye into eyenza ukuthi umongameli engenelisi engakwanisi ukuthi abe lathi yilokhu kubotshwa okwenziwe amalunga ethu Citizens Coalition for Change eGweru lapha kade bele roadshow okwayizolo. Kwakhanya ukuthi abantu baphonga ubotshwa nje ngenxa yokuthi bebephakathi kwezimota. Lokhu sibona ukuthi kwephula kwamalungelo oluntu, into engamelanga iyenzakale elizweni lathembisa umhlaba ukuthi isiphatho sikaRobert Mugabe asoke siphinde sibonakale kuleli lizwe. Njalo enye into eyenza ukuthi umongameli engabuyi yisehlakalo sekhwekhwe lapho kuhluthune khona imota eye-CCC ihluthune abantu bezanu. Lokhu utshengisa ukuthi kulokulobudlwangudlwangu udlakela olwaluvele lukhona olwalubangele ngabantu ababesebenza nsita besebenzela uRobert Mugabe bekhokhelwa umnangagwa. Lokhu umkhuba wona lo awukapheli, ulokhu uziveza sonke isikhathi. So silokudana kakhulu ukuthi lapho kobulawayo siyehlulekile ukuthi sibe lo mongameli ngalezi zizathu.